Namhlanje sise eMandla and indlela abantu abaphume ngakhona bebebaningi sibili and bekhuluma izinto abazifunayo nabazishisayo ukuthi ibhajethi leyi ikumumathe. Ama-priorities abo kakhulu abegxile emanzini, ezikolo, imali zabo zempenkeni, izibhedlela. Bakhale kakhulu ngezibhedlela sibili ngoba sikhangela kathesi umkhuhlane we-cancer, umkhuhlane lowo wawelapheki njalo nxasho kuthiwa uyelathwa uhamba usiya kwelathwa endaweni ezikhathana. Ikakhulu sikhangele nge-15% yana i-Abuja declaration ukuthi ngakuyenzakala ngayo iyafika khona phana kwenzela ukuthi izibhedlela zethu kube lemithi eminingi nokokusebenzisa ikakhulu iy'ngubo ekhala ngokuthi ezibhedlela ezinengiy'ngubo kazisekho. So in abatsha bebekhala ngokuthi ama-vocational trainings bayawafuna ukwenzela ukuthi baphume ezitaladeni okuzikhona sebelibala ngakhona abanye khona sebengena kwizidakamizwa. So bekhala ngokuthi ngayavuselelwa ama-vocational training centers so that babe lezinto zokwenza baphinde babe lezinto lapho abangatshona khona begojisile besenza okulingane okulingene bona. Bese sibuya kuma-veterans. Ama-veterans ayacela kakhulu ukuthi imali zabo maziphume njengokuthembisa kukahulumende ukuthi kukhonokho okwelizwe esinakho labo kabathole ingxenye. Sikhangela ipassport, ipassport injana bathi iphezulu intengo ephezulu kakhulu. I-tax fire babenzela babathekswa ngayo bathi bona kulabantu ababuya elizweni lethu abaphiwa izindawo like ama-chayini njana bona bathekswa njani njengoba akabukhanyi bebekhalisa bebekhala kakhulukazi ukuthi imigwaqo yabisile akulanto ababanceda ngayo kodwa ini ingumhlabathi abawugugudayo ngowethu ngowamazimbabweni babathekshe abantu labantu kwenzela ukuthi they play back to ama-communities abo kukhanye ukuthi basemhlabathini wethu njalo umhlabathi abanothisayo ngowethu labo besinothisa ngabo
kusasa leli ubhekise ngapi
endaweni ethiwa uzumba. So izolo besisemzalabane kuxa ingani iy'ndingeko zabo zonke ziyafanana ama-license ona lawo ade zothiwa i-license ye-radio eyemota $100 bathi bona $1 i-$10 bangayenelisa but ama-$100 ngabawenelisi ngoba aloo ezindlini ezinto asengazange ngayibambe i-$100 sesizoza kusasa-ke uzumba ukuthi bona babe besithi njalo le-attendance yangikhona inhle kakhulu seke-understanda kathesi ukuthi ibhajethi yelizwe iqakatheke enganani ukuthi babe khona baphatheke labo kubhajethi yakhona.